umongameli uDonald Trump ubaba uNkomo yindoda esingathi nxa siyikhangele sithi yindoda under pressure ele pressure eningi kakhulu kulamalanga ngumuntu osezama ukuthi agijime abambe lapha nalaphana ezama khona ukuthi alwise ukuthi athole indlela noma athole isombululo indlela engenza ukuthi njengoba kuyiwa kukhetho nje kube le into engamnceda kakhulu ekuthenini ukuthi awine lolu khetho into ayenzayo ayisoze isize ngalutho ayisoze isize ngalutho ngoba into le aseyenza kathesi useyenza ngama last minute kodwa ke kuyukuthi isikhathi wabe lazo isikhathi side kakhulu sokuthi kwakufanele ukuthi ngabe wayengumuntu owayesenza izinto ngeqiniso wayefanele ukuthi ngabe wazenza zaphumelela ngaleso sikhathi hayi lokho sekuyenza kathesi lokho sesikubona esegijima gijima nje esizama ukuthi avale imbobo sekufana nje lomuntu ovala isaka elivuzayo
Yena uZulu weMelika nxa siyavota ngolwezi yiziphi izinto obona eziqhakathekisa kungaba iforeign policy kungaba ngumnotho welizwe kungaba into zeracism kungaba kuyini
eMelika babuNkomo isigameko esizenzakele kusuka ngesikhathi nje ukuthatha kukamlumzana uDonald Trump ukuthi abe ngumongameli sesibone izinto eziningi zisonakala ngobuningi umkhonomi kungabe ukuthi mhlambe wazama lapha nalapha mhlambe ukuthi andlondlobalise umkhonomi kodwa ke nxa sikhangela siqathanisa idola leMelika lepondo lase Britain umehluko awukho mkhulu kangako ongakuthi abantu ababekhangelele kiko kodwa kakhulu abantu beMelika into bayidingayo into ukuthi ilizwe laseMelika libuyele lihla liseke kuhle njalo le ndaba ye racism le abanengi ikakhulukazi abe minority bakhangelela ukuthi kube yinto engasozi iphinde yenzeke ngendlela esezingele liphezulu njengalokho esikubona kathi sekusenzakala i-economy siyazi ukuthi kuyinto eyingqungquthela noma singathi siqoqoqela sayo yonke into kodwa kakhulu kakhulu abantu beMelika bakhangela ukuthi bafuna ukuthi bengathi ngokucwasana kokubala bagcine sebesiba ngama enemies ngokukanti bona bengabantu belizwe lilodwa badinga ukuhlaliseka kuhle badinga ukuthi iMelika ibuyele ibese zingeni elilungileyo elokuthi abantu inhlobo zabantu zonke bahlonitshwe kube ngabantu abangabi ngokucwasana ngokubala njalo kube ukuthi ilizwe liyahlaliseka indlela zokubulawa kwabantu lokho sekuningi kakhulu kangaka abantu bayakukhangela konkwala ingakho uDonald Trump into aseyenza kathesi ngibone ngathi sekulate kakhulu ngoba izinto azonayo ziningi kakhulu ukuthi abe yazivale kathesi ngalesi sikhathi sekulate kakhulu